No, uhlelo lolu luzancedisa kakhulu ekutholeni imali yokuncedisa ekwakheni imigwaqo yakithi yonke emakhaya lemadrobheni. Kuyatshengisela ukuthi khona nxa sifuna ukuthi na imigwaqo ibe emihle ingalethela ingozi ezisiba lazo, kumele sincediseleni bonke abantu abasebenzisa izimota ukuthi bakhiphe imadlana omncane through ama-toll gate sithuthukise sakhe imigwaqo yethu. Into abantu abangayizwisisiyo abanye laba abahlala bedikisana lolu hlelo ongathi luyathuthukisa isizwe ukuthi khona even sicele abantu labo kuthiwa khona ngama-investors kumba ama-BOTs ama-partnerships abantu abazabhadala imali leyo yilizwe elicina zibhadala. Liyakhumbula i-Bay Bridge, i-bridge leyo esalithatha kuviki ezilitshwana ezidluleyo lakhiwa nge-5 million kodwa sithe sesiqeda ukulibhadala ngeminyaka eyi-20 sazozibhadale over $400 million. Kuhle ukuthi sizenzeleni izinto lezi sibe la ma-toll gates azancedisa ukuthi sithole imali siyenze imigwaqo silungise imigwaqo yethu ngemali yethu.
Imali le yama-toll gates isebenza njani njalo iyawenza umsebenzi wayo?
Ama-auditors ahlale khona and njalo liyazi ukuthi ngathi izinara ihlale isitshela ukuthi imali ezitholakalayo ngeviki yimalini and ama-report lawo ngiyathola suku zonke viki yonke. Kuzakwenzakala ukuthi khathesi nje siqalise ukuthi ena ama-provinces siwanike imali encwe ngenyanga lokuthiwa ngama-allocations ngenyanga into engaza kuyenzakale ukuze abantu bazi ukuthi imali leyo yenzani. Ayisuke ukuthi kule mali eningi abantu babona imali idodwa ama-dollar nane-dollar kuthiwa imali eningi izaba ningi nxa sizaba lama toll gates amaningi sibe njalo lemigwaqo emihle abantu abazabona ukuthi khona imali eyisetshenzwa njani. But khathesi lokho kade sikwenza sasiqalisa sisazama ukuthi sibone ukuthi kusebenza njani. Kuzaba lama lethuba lokuthi sitshele le-parliament ukuthi sisebenzisa njani lama-reports abenikwa okwesikhathi esiyabevumelana ngaso ukuthi uZulu azi ukuthi isetshenzwa njani ngokuthi imigwaqo yakithi mibi and ingaba mihle nxa singasebenza ndawonye sithuthukise ukuthi sibe sikhuluma sikhambelana amandla phela asinedi ndawo.
Likhangele ukuthi likuqalise nini lokhu ukuthi linika ama-provinces imali?
Isegudini le sifuna ukuyenza masinyane nje but into ngifuna kuqala mbona ukuthi ena imali esikhona yimalini njalo ijongeni ukuze isenze khona oku. Liyakhangela sesimgwaqo thina esizenzelayo e-airport road siyazenzela umgwaqo lana, i-Ruwa siyazenzela. Ngifuna ukuthi kuye lakobulawayo senze i-airport road. Lokunye singakwenza ukuthi sivale imigwaqo amapotholo lapho umgwaqo uqephuke khona emaceleni sifake siyivalavala.